Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 19 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are not going to be provoked into violence. We want peace, we want peace, we want peace.
Umkhokheli we Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wokukhankasela ukhetho eMutare lapho akhuthaze khona abantu ukuthi baphume ngobunenge bayevotela ibandla lakhe njalo babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde. Umongameli Mnangagwa laye ube lowakhe umhlangano ebhinga lapho axwayise khona inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zitshiyane lokungenela kwezombusazwe njalo wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu. Silazo ezabesifazana ezemaphandleni kanye lodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leThemba Linye Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weMutare namuhla ukuthi aphume ngobunengi ayevotela ibandla lakhe kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomgqibelo ozayo. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu enkundleni yesakuva namuhla, uChamisa uthe abantu kumele babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde ngosuku lokuvota ngoba yonke ivoti ibalulekile. Usole iZanu PF esithi ilibandla lodlakela eliphehla ukuzondana elizweni. Ngakho uthe kumele lisuswe embusweni. Uthe lanxa lelibandla lisaziwa ngodlame, abasekeli bakhe akumelanga baphindisele kumbe labo baphatheke kudlakela.
Saka ndiyana siri kuthi ho ndakaona kana ZANU iri kuzoona kuti pashata ndosaka muchiona
ubani ongavumiyo. Ngitsho leZANU PF iyabona ukuthi sokunzima lapha sokububi, yikho libona sebesenza udlakela. Thina asisoze sifuqwe ukuthi senze udlakela, sifuna ukuthula. UChamisa uphinde wasola ukutshaywa komlandeli webandla lakhe uMazibaba Beshanduko olaliswe esibhedlela ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa. Kusasa ibandla lakhe lithi liza kuba lomhlangano ofanayo eMaswingo ngemva kokuphiwa imvumo ngomthethwandaba kulandela ukwaliswa kwalo ngamapholisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Lokhu esaba khona ngo-1980 siku-independence azake sibone imbuthano le elandela ibandla lethe litsha i-CCC. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi kungaba fair and credible elections. Siyatshaya intambo, siyawina sibili ngo-over 80%. Ngoba abantu sebekhulumile njalo bazimisele, into nje ukuthi siphanjaniswa ngamapholisa lamasotsha ngezekhi etshengisa incele ihambelana leZANU PF. Otherwise sineqiniso elithi i-CCC libandla labantu lizawina kungalanga ngitho lokuthanda busa.
Uchamisa ukhuthaze abantu ukuthi babe lesineke bahlale kundwendwe zokuvota nxa kuyikuthi izinde kakhulu size sifike isikhathi sabo sokuthi bavote ngoba yonke ivoti ibalulekile kuqhakatheke kanganani lokho
lokho kuqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi akula fundiso efithi voter education ikwibandla labantu iSilver Coalition for Change sizenzela sesikhuluma kusenza ukuthi abantu bakabe lesineke babe patient ngoba ngiyabazi abantu bakithi kasi bayakhalala ngisho kungafika kurejiswa ungahlalwa 30 minutes umuntu sekhalala sehamba lapha lonyaka ubaba uthamisa leparty yabantu i-CCC sizama ukufundisa abantu ukuthi isineke yiso esenza impumelo enhle ngoba kuzaba le ndwendwe ezaba ngama 5 kilometers uma sesivota lonyaka lomnyaka ozayo ngoba abantu bazondile.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli se-TRIPC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wenze owakhe umhlangano ebhinga namuhla ongenwe izinkulungwane zabalandeli bakhe. Uthembise ukuletha intuthuko kulumango wasola njalo inhlanganiso ezizimeleyo esithi kumele zichiyane lokungenela kwezombusaswe. Uphinde wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu.
Nika imwene imwe ino makwalebele bayo.
Ilizwe ngelizwe libuzwa ngabanikazi. Izanu PF yahamba empini yakhulula leli lizwe. Sizinikele ukuchiyela abantwa bethu ilifa. Ilifa liye ezimulini zethu. Angithi, ngakho, kumele sichiyane lokulwisana obekusenzeka phakathi kwethu njengezanu PF emuva. Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa esiwaphiwe isikhulumeli seZanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi. Yena otshelela umsakazo ukuthi bakhangelele ukunqoba. Abamabandla amancane kanye labancintisa bezimele labo bathi bakhangelele ukunqoba nanku lobunyonyo bayiwisa phansi indlofu. Sixoxelo ncintisa edinga ukuba ngumeli weemganwini yephalamende elilunga elizimeleyo umnumzana Jana Nangwenya.
Ngendlela engisekelwa ngayo ngabantu lokwaziwa ngabantu emganwini ngimi ngileqiniso lokubana izakhamizi zizangisekela ngiphuthe lemphumela emihle ngoba angikho kwezombangazwe ngisebenza kuhle lezakhamizi imsebenzi yami ziyayazi izakhamizi zemganweni ziyazi njalo ukuthi khona ngimi ngapi ngalokho engujongileyo isithembiso sami siphutsha sibambe umphetho weqiniso.
Sesike sabona udlakela kutshaywa abasekeli bebandla le-TRIPC kwaze kwafa omunye ekhwekhwe. Wena ukahlangani lalo yini udlakela kumbe ukwethuselwa?
Hatshi mina ngingahlukuluzi ngoba ngiphila lezakhamizi zemganu nezingaziyo. Abombangazwe benze yabo indima mina njengomuntu ozimeleyo ngizimele ngimi ngeyami indima ngikhulumisana lezakhamizi. Ziyakuthakazelela ngutsho kizo lomkhankaso wami ziyawuthakazelela. Angilakho ukuhlukuluzwa esingike ngahlangana lakho. Ngaphandle kokuthi nje vele akula muntu emhlabeni ohambe engakhubeki. Kufanele ukhubeke uvuka njengendoda. Ngimi phambi kweqiniso lokuthi ukuhlukuluzwa ngikahlangane lakho. Kodwa ukukhuluma lokhu lalokhiyana kuyakhulunywa sikutshaya indiva njengamadoda njalo njengabakhankasayo. Asimene eqinisweni izenzo zakho ziyakukhulula kumbe izenzo zakho phakathi kwabantu. Le nkulumo yakho lokuba nguwe kwakho kufanele ukwazi ukwenzayo phakathi kwabantu ukuze bangakwethuseli kumbe bakuhlukuluze. Njengendoda eliqiniso indoda emphambi kwabantu ithungamela abantu kwesikhathi eside ilezenzo ezaziwa ngabantu phakathi kwesigaba angahlangani nokuhlukuluzwa. Abahlukuluza nayo bayakwazi ukuthi umbango wabo ungaphi.
Umnumzana Janana Ngwenya uncintisa kukhetho lokudinga umeli wemganwini ephalamende ezimele.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Kwezemaphandleni lamhlanje sikombimba ePlumtree lapho esihlola khona umumo emasimini. Nanku abanye bathi bazabulawa indlala lonyaka ngoba izulu lingananga kuhle. Sixoxa lesakhamuzi esingumculi olodumo uMogi Ncube. Siyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ntungamile, hayi lami yabo ngokwamukela, ngibingelela wonke amahlaba ezulu.
Kunjani emasimini Ncube?
Yeyi lo nyaka kusilahlisile Ntunga, kusilahlisile, besithi silimile sibili. Hayi sazama ngobuningi balima sibili basuka bafaka umumbu becabanga umnyaka lodlulileyo. Hayi kade abantu saphambana lelanga liphuma. Hayi kwasilahlisa sibili uFebruwari usilahlise kakhulu kutshile sibili okunye okumangalisayo. Abangathi bangconywana ngabatshaya uGachopo ngabo October labo okungatsho lutho ngoba uGachopo nje into nje zokuzamazama kufuna abantu asebeqinile manje omama emakhaya. Hayi imikhuhlane yakhona njengoba inje lamatinje oba bengasabuye vele eGoli ngenxa zamakorona. Hayi bekubathwalisa nzima bebetshanje indimanyana kodwa ke hayi hayi lisilahlisile sibili. Ikhona nje izulu line nje i-3 days yona leyi liqalise ukuna nje ngolwesibili. Ngolwesithathu lathululeka sibili okunye okumangalisayo.
Inkomo zona zinjani?
Hayi enkomeni hayi bekungconyole bese sitshaya luvalo kodwa ke hayi kungathi kuyathembisa ngoba njengoba linile hayi kuvukile lamanzi hayi asekhona agcwele amachiba aqale phansi. Bezizele sithi bese sitshaya luvalo kodwa hayi enkomeni ngibona ngathi sizadobha singazi njalo. Ngoba khonapha emabeleni nalamabili amathathu lokhu esiphethe sitshaya luvalo ngoba kuzinyoni kuke kwadlula sesiye sababona abakhulu ondlovu kumbe yibo abangapho ngokuphephuluza khonoku kuyabakusele bakithi asikwazi ngoba sizaba sikhala kuhulumende labona abekhemfaka ukuthi besikhangelele. Otherwise hayi bazadobha abadobhayo but hayi silimele indawo eziningi impela akulanto enhle ukuthi ngitshone ngikuthembisa. Hayi akulanto enhle silimele lami ngiya ngizame hayi hayi lo nyaka ngiphambanele langa liphuma kodwa kokudla amalanga amabili ngiza kuthola.
Yebo likhala ngokuthi kutshile kodwa akukho yini okunye okulutshwana elikudlayo njengoba kwisikhathi sehlobo nje.
Kutsho ukuthi ondumba lawa ondumba sibili labo makhomane hayi sike sahabuhabula hayi ondumba sike sabahlula sibili amabhaji hayi bangathi singazi abanye kodwa mina ngigcine kakhulu kubondumba. Hayi namazambane mahle kakhulu hayi amazambane hayi angconywana sibili ngoba amanye sengiwakhiphile sengifake esiphaleni hayi labo umumbu hayi besidobhadobha lo nyaka hayi into okuthiwa yikhabe lona yinto enzima ikhabe hayi 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 ayihlula ilanga sibili akula muntu ongamzekhuluma ngalo ikhabe. Hhayi weli into nje ngamakhomane labo mumbu abanye abalima umumbu hayi abanye ngitsho nje abazilimalinyawo ukuthi labalima umumbu muva hayi izililo zodwa hayi kula nto eraiti ntungamile akula sibili.
Njengoba usithi umumo mubi kakhulu Ncube okungangokuthi lo nyaka lithi lizafuna ukuncediswa ngokudla.
Hawu lokho mpela kusobala lokho kufanele mpela uhulumende ezame inhlanganiso zenezi ezincedayo ngoba akula sibili lapha esiyakhona ngoba abantu kade bezamile ngoba kanti sasicabanga ukuthi inhlanganiso lezi ziyenza sibe ngamavila lamavila kade evukile lonyaka ngoba inhlanyelo yayitholakele kodwa ke esigabeni sethu eward 10 ngapha kombimba into yasibulalayo sasuka sasishota yona i-top dressing iyo sasuka sayishota ngabe maybe sasiyithole early amsha sasizazama sisuke sishote sibili ngenxa yokuthi asilamlimisi oqondane nathi yiproblemu esingathi silayo hhayi kodwa ke hhayi inhlanganiso mphela zifanele ezincengwe zibuye zisincedancede hhayi ngoba kula nto erayithi hhayi indlala mpela isahlasele
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ncube siyabonga
hhayi lami ngibonge kakhulu sibili ukuthi ngike lami ngikhulume ngendlala hhayi kuyabongeka sibili hhayi libingelele bonke khona ngapho
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi siye kuhlelo lwabesifazana
siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga namhlanje sixoxa lo nkosazana Pressure Ngolube omunye wabasekeli womkhokheli womanyano we Freedom Alliance ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa usichasisela ngogatsha lwaleli bandla oluphathelane labesifazana olwe Women's Caucus oluzimeleyo
Ngiyabonga kakhulu iFreedom Alliance liqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. iFreedom Alliance ilogatsha lwabomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kweFreedom Alliance. Ugatsha lwabomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu yikuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni laseMidlands. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus yikuthi uvikele ama-interest abomama elizweni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, lamanye ama-political parties. Njalo abanye bazizele bengama individuals from ama organizations engeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana wawo njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla lamanye ama organizations
kahle kahle injongo yogatsha lolo olwe Women's Caucus ngeyokwenzani njalo lingathi abesifazana abemathebeleland le Midlands Vale ngxaki eziningi kakhulu yini.
Singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi. Abantu abangomama abalamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba. Nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba, omama basezingeni eliphansi kakhulu. Nxa sesikhangela kwezemfundo, kwezokukhokhela emnothweni welizwe, la kwezepolitics nje. Kwezombusazwe. So nxa sesibuya ngapha eMathebeleland sikhumbula ukuthi umuntu ongumama eMathebeleland uhlukunyezwe kakhulu yikho thina sisithi thina indaba yabomama beMathebeleland laseMidlands ayifani lawe kwezinye indawo umama waseMathebeleland laseMidlands ubuhlungu abuzuleyo lokuhlukuluzwa adlule kikho kukhulu kakhulu njalo izimpi azilwayo azifani la kwezinye izindawo njengokuthi umama waseMathebeleland he suffered through a genocide sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balwisa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela njalo kwezemfundo imfundo yakhona iphansi kakhulu sincindezelwe ezindaweni zakithi yikho thina Women's Caucus yikho esikulwisayo singomama basemathebeleleni laseMidlands yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama bemathebeleleni laseMidlands siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho ayikho kulokhu njalo esadlula kikho sisiya phambili njengebandla elitsha sile campaign eyokugqugquzela omama ukuthi ba register ukuvota ngoba siyazi ukuthi omama bayi majority njalo omama mabesukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma le youth iyasukuma okune futhi engawungezelela ukuthi i Women's Caucus ye Freedom Alliance ingumgogodla webandla le Freedom Alliance ngenxa yokuthi ijoinwa ngamankazana from 16 years so ongangukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi youth maye esuka lapha ya usuka futhi a graduate angene ku Freedom Alliance ebandleni
lo ngkosazana Pleasure Ngulube omunye wabasekeli womkhokheli webandla lezombusazwe ele Freedom Alliance elisanda ukubunjwa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
ngali tshona njani izilukandaba sedivana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sibhoxa nomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunenge ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabilike isizathu sikabile sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalabo aba actively involved in this carrying it would not don't because siyakubona thina masibhekuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANPF CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties so a party le encane le okuthiwa yi MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the month wa vote nothing happens kuthi umgqalo wetsholotshu yesabe kusuyisichibi nje weplam trulimele akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on bagijima abantu beManapi bebanga imsindo besithi kamaje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba nipheke ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa akangiregister ukuvote ngiregisterlani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala kunginikeza isinkwa akunginikezi noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for a life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi baye vota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengaya mvotela yini abantu nqa umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona izano PF
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo kunezinto okufuze ezine ngokufuze ezintshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje so lo muntu weMathebeleland bekana iCCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhati nga example enkulu ngenkosana moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho ngini kodwa uthe mayethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial bathi lindebelele ngonkosana shonela kula nkosana emashonaleni so bayali kumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abashoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezaphu bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyehlula uJoshua Nkomo le so lina nje utshela ngavotela eMarondera le evumba maramba afungwa so ba
busy nje bazibhela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matabele so ukuthi ungathintwa nje ukuthintsha igama ukuthi sokulokhuphe ose ngiphokelwe SCC as long as uchamise engasukuma wathi sesupport ukhuphe ngoba ngithi uchamise uthe yebona ukuthi ungena ukhuphe washo wa rebel against ukhuphe babhekile abantu beMatabele babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa bona oyale hayi bathi wathi sithengise amatamatisi so into engabakhuthaza yi overhaul ukuthintwa totally kwe attitude yabantu beMatabele baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokhelo omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu beMatabele basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuya kuyinkalakatha yomsebenzi ekuphuze wenziwe uwo wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerica ithe mayisenkalakatheni yenkinga iyavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba basi bephakathi kwenkinga ama-Republicans sebajikele ezilifini ezinzima
lo ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Siyabonga Chris siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu elisacathulayo elethemba linye sounds Leli litabuka ebhinga njalo leli lidlalade lalo lakuqala isihloko salo sithi sebebheka ngezivaya kanti lile ngoma ezintathu nje kuphela umholi weqembu uAdmire Spanda
iThemba linye sounds liqembu elisaqala kule ndima yomculo lisaqala izingoma zakuqala lezi eziphume mhlaka 17 November iqembu lidabuka ebhinga elusulu eChibila
ingoma ezikuleli dlalade zivalisa yona ethi sebebheka ngezivaya imithandazo ayifani kanye lethi Mateu 7
Mateu 7 ithi selani selani lisoki waselani
Utholakala njani umculo wenu?
Abafisa ukuthenga umculo wethu bengasixhumana lathi ku Facebook bengasearcha iThemba linye sounds ifakwe iCD cover mangabe befisa ukuthi besupport bazathola ama phone number laphana sebexhumana lathi noma ku YouTube bayasearcha iThemba linye sounds sezikhona ingoma laphana
abalandeli ubatshela waphamazwe
Sifisa ukubonga kubalandeli asebekwazile ukuthi basupporte basithengele umculo wethu njengabantu abasaqalayo kusijabulise kakhulu kusikhulisile lokhana kubonisile ukuthi into esiyenzayo into esiyaba injabulo ebantwini
Uphuma ke enkundleni uAdmire Spanda leqembu lakhe leThemba linye sounds ngale
Oh, my team, you're your miss, I'm a glad I'm shabby. It's a war.
Abafana bethemba linye sounds behlabela kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Nansi ebezihamba phambili. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weMutare ukuthi avotele ibandla lakhe kukhitshwe iZANU-PF. Umongameli Mnangagwa laye ube lomhlangano wakhe lapho akhuthaze khona abebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.